Izakhamizi zamashelo mushe emakedleni enkazi lasemachiya ekwana North zithi sezile minyaka zacina ukubona izulu elifana lelinengo lwesibili emini entambama elidilize izakhiwo njalo laquphula lezihlahla. Iningi lezakhamizi beliphithizela ngolwesithathu ekuseni lilungisa umonakalo odalwe yileli zulu. Umnumzana Absalom Spando obesendlini lemuli yakhe yonke elabantwana abahlanu lapho indlu idilika, uthi umkakhe lo mntwana omncinane balimela ngaleso sikhathi njalo basele belesithuli.
Abantwana sibili bakhanya behlulukile, nami nje sibili ngiyethukile ngoba lesi simanga bengihlala into le ngiyizwela kwezinye indawo kuthiwa kubonakele kotshimanimani kodwa lakithi kathi kuzahlile nami ngikubone kwenzakalo.
Omunye odilikelwe yindlu ngumnumzana Jonathan Nyathi oyisakhamuzi ebhungu enkaje othi layo uphelelwe.
Besisekhishini thina ngali kwabuya umoya uvela ngapha entshonalanga waseyiquphula indlu lela wayilahlela ngapha ngali lakho ekhishini walephula utshani kade siphakathi khona. Sesathithibanje ukuthi na usonakalelwa yinto ngesikhathi sona lesi esinje ukuthi uzayivusa njani uyaphelelwa.
Unkosikazi Ntokozo Ndlovu ngesinye njalo isakhamuzi sebhungwe esidilikelwe ngumuzi uthi njengomfelokazi kuza kuba nzima kuye ukuthi asukumise enye indlu.
Lapho kuqalisa ukuphakama indlu kuphakame emuva izenge aphakama aphi ephuka hawela ngale kumakhelwane. Alowo monakalo omkhulu kakhulu ngoba ukuze start from number 1 vele kunzima ngoba ngi-1 ubaba lapha ekhawashona.
Unkosazana Sikhulisile Nyathi enkaje uthi basengozini enkulu kakhulu nxa lingaphinda line izulu kunzukwane ezilandelayo.
Kube kulomoya vele omkhulu besimile sibamba izivalo, umoya ufuqa izivalo, kwabuya umoya silwaba mkhulu kakhulu wazagcina siphakamisa uphahla wathatha izindlu konke lalezihlahla. Sengozini enkulu ngoba sikwazi ukuzalandela ukuthi kuyayizakalani umbe kuyafathina abantu asikwazi.
Unkosikazi Patricia Spanda wenkaje obelabazukulu bakhe endlini lapho umoya uphakamisa uphahla uthi basele bethukile.
Khonapho senzalwe inkazana uthi gogo nasinje sisukuma phambili ngayo naye asukumeni siphume sithi uthi ukuthi sivule umnyango sibona amazenge wonke siyawelala sibuye lapha ekhishini sice sokuzimbobombobi. Kwesabambe lokwesaba sibili ngabe angingaza ukuthi into ngaza kuyibona into kwethusayo kangaka ukuthi kade ngakuhamba njani.
Emagedleni izitolo ebezakhiwa zidilikile kwasala sokuligceke. Umnumzana Vusimuzi Ncube ngomunye wabosomabhizimusi kuleyo ndawo.
Ngoba abanye bebesakha ama-building, so yena leyo imali kade besakha ngayo njengobana isimo vele sibuhlungu kangaka ebantwini. Ma mhlawumbe uhulumende laye maye ngabaphosela mhlawumbe uizamende okubili okuthathu yokuthi babuye baqalise kutsha bakhe kuyiwe phambili lama emizini babone ukuthi bayancedise.
Umnumzana David Moore ongumgcini sihlalo wekomiti yabazali ebona ngokuthuthukiswa kwesikolo senkazi secondary uthi kube yinhlanhla ukuthi ababalisi bakhala leyo msebenzi kulezi nsuku.
Indlu yethu eyafuma ngani ithethwe ngumoya, ilebhu yethu ithethwe ngumoya, kusho ukuthi kube yinhlanhla enkulu kakhulu ngoba abafundi abana bebekhona yabona abana sikhuluma ngokuthi kulabantu abafileyo. Kunceda silukhangele lapha sifika ukuthi abana singazo zamashits angakhava lapha ngoba la maclasses yiyo amaclass asetshenziswayo ukuthi abantwana babhalele phakathi kwawo.
Usobhuku emasholomushe umnumzana Love Mondlovu uthi njengenkokheli zomdabu bathethe isinqumo sokuthi bazile ngolwesine kulandela lo monakalo.
Bengaba le 18 years ngiyagcina ubona izulu leli njengalonaleli amanzi lawa kade emaningi kakhulu ukuthi vele nainginje nizangahanjelwa zinkukhu. Inkukhu ezingu-7 zonke zihambile. Ama-crowlet abone ukuthi kumele abantu sebengasebenzi kube lizile kuhlonitshwe ilanga leli elenzakeleyo le monakalo ebekhona esigabeni.
Ukhansela kaward 1 umnumzana Stanford Nkala uthi izakhamizi ezidilikelwe yimizi zidinga usizo lokudla ngokuphuthuma.
Ezakhamizini eziningi ziphandle ngeke ngizwa emasholomoshe ngalabo esithi kulo mntwana odilikelwe yindlu wathwalelwa esibhedlela akwazakali ngabuya futhi zibe bancedisa ukuthi bangathola ukuthi bafulele abanye batholele lento ezinjengokudla ngoba kukhanya kwey'ndawo eziningi izulu linethile yonke into imanzi akubala kudla.
Lanxa lithiwe umonakalo leli zulu iningi lamadamu kulumango asele gcwele okulakho ukusiza uzulu kanye lezifuyo ebezibhekane lodubo lokusilela kwamanzi. Izanuse zomumo omkhathi zithi zikhangele izulu elinganeno lonyaka. ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemachacheni eGwanda, ngu Albert Ncube.